on his birthday today. Good night.
Siyabonga Chris lechona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 ngonqabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisela ukuthi hayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanjwa ngendlela engafanelanga ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu.
Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo zingene ezitaladeni sitshengisela lamhlazi sola abasakhulayo ngokungaziphathi kumadili abawenzayo lapho abadakwa khona besiya emacansini bebanengi. Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho u-Itai Dzamara ufikise iminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa namhla. Imuli yakhe ilokudana okukhulu ngoba ephatheke kubi ngokunyamalala kwakhe. Kuhlandla le-Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo liqhunisela ingoma zerumba ezivela kudlalade elitsha elika-PK Phakamani Nkomo leqembu lakhe le-Napolo Express. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo ezigoqela abezinkonzo abezombusazwe labanhlanganiso ezizimeleyo namhla zingene esitaladeni zitshengisela phezu kokugcwala kwemidlalo yabasakhulayo lapho abanatha khona utshwala besebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bebanengi. Ukutshengisela kwanamhla lokhu kwenzakala ngemva kokuba iningi lakobulawayo lisithi sokumele limidlalo ithathelwe amanyathelo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kulabantwana besikolo abambalwa eHarare lakobulawayo ababotshiweyo ngemva kokutholakala betakiwe. Omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umfundisi Useni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lwabo luphumelele kakhulu.
Abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisela ukuthi hayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanjwa ngendlela engafanelanga ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu abanye bacine besiba ingxenye yecuku lelade lipota
elibanxusileyo babuyile bonke na kumbe bakhona abanye abangabuyanga?
Ye, hayi babuye bonke kade sibancusile ama-junior councilor abafundisi i-council ngokwayo amapholisa babuyile bazokhuluma abantu njalo besisesi sine sithola lamagqwetha amagqwetha la amele amalungelo oluntu babuyile lawo bezokhuluma ngokuthi besitshengisa emthethweni ukuthi kuhamba njani kakhulu amankazana lawa acine fiqela ukuthi umuntu achade esesemncane ngakho besile bulawayo yonke ibuyile ngobuhle bayo ibuyile njalo ngobuningi bayo.
Abezombusazwe-ke bakhona ababuyileyo abafana labo meya labanye?
Ye, umeya ufikile laye wafika waphosela izwi lakhe ukuthi hhayi njenge-City Council bayamelana lakho lokho. Siyabonga kakhulu ngoba i-City Council yona ngwayo yakobulawayo ivele yahle yasinika indawo laphana esijoli ukuthi senze singabhadali ngenxa yokuthi ithi layo iyingxenye yomkhankaso lo. La mapholisa lawo asiphekelezele azange njalo afuna ukuthi abhadale bethi labo bayingxenye yomkhankaso ngakho ubulawayo bephumile ngazo zonke izindlela. Abumbusazwe abaningi abane incwathi ade kusesekuseni bafonela abane besawusezi bakwanisa ukubuya kodwa kusukela kuma MPs la asande ukukhethwa kathesi kusiya kunabavela abadala bakobulawayo lama councilor bonke befona besupporta besithi hayi bafuna ukuba ingxenye yalokho esikwenzayo.
Manje selizenzani kathesi njengoba selitshengisele kobulawayo?
Ye, sesikhangelela ukuthingene kwamanye amadolobha ikakhulu idolobha elikhulele eHarare sebethe bafona abaningi khona ngalabafundisi labezikolo ukuthi sibe bafuna ukuba ingxenye yalokho esikwenzayo.
Umfundisi Useni Spanda ngomunye wabaqoqe ukutshengisela phezu kwemidlalo enziwa ngontanga kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekhona le kobulawayo. Olwela amalungelo oluntu njalo eyintatheli zindaba othunje ngombimbitho umnumzana itayitsa mara ofikise iminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha namuhla njalo imuli yakhe ithi inanze leli langa ngokudana okukhulu ngoba iphatheke kube ngokunyamalala kwakhe. Umkatsamara labantu bakhe kanye lomfowabo uPatson bananzele lilanga ngokuyahlala eAfrica Unity Square eHarare lapho uItai ayevame ukuhlala khona labanye bakhe betshengisela besola umbuso weZANU-PF. Ngesonto uZamara wafikisa inyanga ezinhlanu engazakali ukuthi wadliwa yini. UPatson Zamara uthi bacela abangaba belolwazi ngokuthi uItai ungapi baze phambili. Umsekeli wesikhulumeli seMTCT uNkosazana Thabita Khumalo wabesebenza njalo esazana kakhulu loZamara uthi kuyadanisa ukuthi ilanga lakhe lokuzalwa lifika kungaziwa ukuthi uyaphila yini kumbe hatshi kanye lokuthi vele kuyini okwenzakalayo kuye.
Lamhlali langa elibuhlungu kakhulu libuhlungu ukuthi yakulantu akulantu edunga umzimba njengoba uzongakwazi ukuthi uItai ungapi namhlanje njalo uyasigamula amadolo ukutshengisa ukuthi ibezanu-PF yangikhona le yathunywayo eyamthumbayo akulanto ayenzayo simfaka emthandazweni uItai Zamara ukuthi sithemba ukuthi uSomandla lapha khona uyamphathisa njalo uzabuya enyamanye.
Imuli yakhe ithi ithakazelele ilanga lakhe lokuzalwa ngokuyahlala eAfrica Unity Square lapho abevame ukutshengisela ehlezi khona labanye bakhe. Ungathi kuqakatheke kangakanani lokho?
Kuqakathekile kakhulu ngoba yilo langa lokuzalwa kwakhe njalo yiyo indawo lapha ehlezi khona emelele impendulo yakhe eyincwadi ayinikiwe namgame. Ngilethemba ukuthi amaZimbabwe amaningi bahambile bayathakazela leli langa lo lika-Itai umuntu owazinikela ukuthi akhulule izizalwane zaseZimbabwe okuyafikisa ugalo kumgame ukuthi ayishiye isihlalo into engakaze yenzakali isenziwa nokuthi ungubani kodwa yena wazinikela. So ngilethemba lokuthi ilanga leli kuma-calendars ethu sonke kuzaba lilanga esalikhumbula mihla ngemihla minyaka neminyaka sikhumbula uItai Zamara.
Imuli yakhe ithi njalo kulambiko eyitholayo ivele emapholiseni ekuthini asefike ngaphi kudaba lokumdinga. Uthini ngalokho?
Avele amapholisi eZimbabwe awalandaba lezizalwane zaseZimbabwe ikakhulu izizalwane eziphikisa imibono yabo eyomnotho le emsebenzi okutho ukuthi uItai alokhu akwenzayo ngokulobela umgazi igwalo lokuthi achiye isihlalo sokuba inkokheli yaseZimbabwe ukuthi kuyehlulekile yinto eyabagamula amadolo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxelaye ese-United Kingdom.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umchuchisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana uthi gabakazi si imelika ngokusemthethweni ngokudinga umnumzana Walter Palmer obulale isilwane ebesidumile ewange ngontulikazi ebesisibizwa ngelokuthi nguSisil. UThomana uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi uPalmer asiwe eZimbabwe lapho alakho ukuthoniswa ngecala lokubulala isilwane lesi. Uthi kuzasetshenziswa iziqondiso zomthetho we-extradition treaty ezavunyelwana ngamazwe la ngomnyaka ka-1997. Kusenjalo iqhubekela phambili imikhankaso yokuzama ukuvimba ukuthengiswa kwenyamazana zeZimbabwe njalo lokulwela amalungelo azo. Enye yenhlanganiso eziqhuba imikhankaso le yikhetho petition nesilabantu abedlula isigidi i-1.2 million ebulenjini be-internet abafuna kumiswe ukuthengiswa kwenyamazana eZimbabwe. Baningi abathi lokhu akusoze kumise ukubulawa kwenyamazana mahlayana kungabonakali ukuthi imali iyangaphi. Omunye wabo ngomnumzana Masimba kuchera ingcweti kwezenotho okhulumelo Gibbs Dube wo Studio 7.
Angibona ukuthi izathola ulutho oluningi. Okubemele wenza yenzo yokuthi uhulumende ube fanele akhokhele undaba le yokuthi babona ukuthi isilwane lesi ungaba le justice enjani kumbe engakanani, njengoba abantu ababulele isilwane lesi bezakala njalo bangabantu abazizimali eziningi. Kodwa utshengisa njalo ukuthi sekule corruption eningi lapho eZimbabwe ngasingele, ngoba ukufa kwesilwane lesi khane njengani kule mali eziningi ezishintshane izale.
So manje ubona ngazani njengoba sokunje sokumele pho kwenziweni ukwenza ukuthi abantu begcina bevuna ongani kuyazwakala khona?
Sokumele sidinge indlela ezokuthi sigcine izilwane lama-rhinos lendlovu esizisele. Ngoba okusobala ukuthi asina plan eqinileyo eyokuthi singathi ama-animals lawa kumbe agcinakale ngendlela esingathi imihle. Kumele futhi sikhiphe i-corruption nxa kuyukuthi saphumelela ukuthi sigcine indlovu lama-rhino lo kunye osokusele.
Ye, ma ukhuluma nge-corruption lapha uJohni baba kuchera, ngoba sikhuluma phela ngokuningi okwezinyamazana lapha.
Nxa sikhangele sabona ukuthi ezikhathini eziningi amacala anjengalawa awokubulala inyamazana okungekho emthethweni kumbe i-poaching bayabe bezakala abantu bangikhona kumbe bayabe besebenze u-national parks kumbe bayabe bezuze izimali eziningi ukuthi benze lokho okokubulala inyamazana. So iyo i-corruption okumele siyilungisise, njalo ama-communities kumele angenele njalo indlela ezokuthi nabo bancedise ukuthi i-corruption yangkhona ikhithwe.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Abakhokheli belinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress bathi inkinga eseZimbabwe kwezombusazwe ikuthi abaningi babumba amabandla ezombusazwe benza lokho ngoba befuna izikhundla kuphela, hathi ukusebenzela uZulu. Kubika uMavis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Siyaxolisa sihlobo esithandekayo, siza sesilethulela ke udaba luka Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwa izinkokheli zelinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress elibunjwe ngomnyaka ka-1999. Leli bandla lithi kungenxa yalesi simo lama bandla esehlulekile ukuzithatha intambo zombuso ngoba elenjongo yinye ekhangela ngamehla amafitshane angacabangi ukuthi kuyokwenziwani ngemva kokukhitshwa kwamgabe. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kuleli bandla le-Free Zimbabwe Congress umnumzana James Katso uthi eyabo injongo yehlukile kweyamanye amabandla aphikisayo.
Kulamabandla amaningi asebuyile since 1980, amanye asebhidlikile, amanye asekufunywa amabandla 5 out of ibandla elilodwa. Kodwa ngathi ngiyananzelela i-agenda yabantu bonke laba yikuthi bafuna ukukhipha uRobert Mugabe esikhundleni.
Wathi kungakho bephatheke enhlelweni zokufundisa uZulu ukuba leli libandla elizimisele ukunakekela abantu.
Iminyakani edlulileyo from 2008 siphathise kakhulu empilo hospital eParirenyathwa eGweru General Hospital. Loba khathesi ezikolo sikuprocess manje ukudistributha amabhuku amapheni kodwa ngoba yikho esikutshengisa ukuthi asikabi kugovernment kodwa kulento ezincane njenge-political party siyenza ama-fundraising siyenzani ukuhlanganisa abantu just ukuthi sitshengise ukuthi no sikhona.
Ukatso yena uthi ungomunye wabayisikhombisa abancintisa bemela leli bandla kukhetho lwamalunga edale lephalamende kukhetho luka-2013 ethi kunje basabalale ilizwe lonke abalandeli balo lanxa engasabethanga inani labo njalo lokuba bande kuziphi izigaba. Umnumzana Absalom Shumba uyisakhamuzi seHarare esitshengise ukungalazisisi leli bandla ethi lalokho elikukhulumayo kungekutsha kuyinkulumo asebeyijwayele yena labanye bakhe. Ushumbuthi okudingwa nguZulu weZimbabwe yinguquko empilweni hathi usizo wesikhathi esincane nje njengalokho okuthiwo yileli bandla.
Sithi umuntu ungamniki inhlanzi, nike indlela zokuthi agole ngazo inhlanzi. So nxa bengakaqalisi ukukhuluma indaba yemsebenzi, usizo yeye yinto ezizabuya, zizahlala zikhona. Even abanye abatsha bazabuya besilethela usizo. Kodwa thina sifuna ukubona imisebenzi, the cost of living itshintsha. Yikho lapho esingathi hayi bangani bangcono.
Leli bandla lithi kunje selisungule inhlelo ezithize zokuvuselela leli bandla ukuze lazakale emphakathini kube yilo elizakwanelisa ukuletha inguquko uZulu ayilangathelelayo ngoba isimo elizweni sesidinga abantu abafuna ukusebenzela uZulu hashi ukuba ngizikhundla njengalokho kwenzakalayo kwamanje emabandleni amaningi aphikisayo abunjwe eminyakeni edluleyo kusukela ilizwe lithola uzibuse. Ukuthi lizaphumelela kulokhu na abaningi bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba wonke amabandla nxa esungulwa ahlabela ngoma yinye yokuthi wona ehlukile kulamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela ukunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-European Union sikhuthaze amalunga ayo ukuthi agcwalise izithembiso zawo zokusekela imisebenzi yokuvikela imingcwele yawo ngalesi sikhathi lawo mazwe ebhekane lodubo lokwanda kwabantu abazama ukungena kuwo ngaphandle komthetho bevela e-Afrika. Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo babikwa behlasele amahhotela amabili kwele mali babulala amasotsha amahlanu njalo bathumba ambalwa. Ilunga letale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube unkosikazi Priscilla Misairabwi Mushonga uthi kwakulungile ukuthi alethe izembatho zabesifazana ezangaphansi ezisetshenzisiweyo edale lephalamende ngendlela yokugcizelela imbono yakhe yokuthi izembatho lezo akumelanga zigqokwe ngoba zingabangela imikhuhlane. Unkosikazi Misairabwe Mushonga wake waletha impahla esetshenzisiweyo ngabesifazana besesikhathini edale lephalamende ukuze atshengise wonke amalunga aleli dale agoqela abesilisa ukuthi ukhuluma ngani lapho echasisa ukuthi intengo yalezi mpahla kumele yehliswe. Abanye abagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa bakusolile lokho besithi bekungamelanga abuye lalezi mpahla edale njalo abanye abesilisa babikwa bephume phandle ukuze bengazibheki lezi mpahla. Unkosikazi Misairabwe Mushonga uthi intengo yezinye izembato ezisetshenzisiweyo ngabesifazana sezehla ngenxa yokukhuluma kwakhe ngalolu daba ephalamende.
Ukuthi nje lami khona phansi bebekungishukuthi ngibone ukuthi abantu bamangiswayini. Yeka nangikutshela lokuthi izimbato bezizigcwele esixtini. Ngathi ngisiyathenga mina, ngangithenge esixtini, abantu bezila bekade amabhasi. So angikwazi ukuthi into sibili engazathi sisethusa abantu ukuthi leyi ilethe ephalamendi kuyini. Angikwazi nje abantu bona laba abahlala ephalamendi babahlali labantu kuba nxa behlala labantu bakuyibona langa lenani. Into endlela khona yokuthi nxa singawulepha wafika nabi ngakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahlela bathi uprincess uqalisile izinto zakhe zokuhlala akula nto njalo eyenzakalayo. Sekwakumele ngibuyela wabakhonaka bazi akukanjani bayikhuzela kukuthi ingaba yiyiziyeni bakanjani. Lama-pesi ngenza khonokho ukuthi babone ukuthi nxa ngisithi ipesi liyi-two dollars lezo liyi-two dollars and ngathi ngikukhuluma lakhapho amapesi imali yokuthenga ipesi soyela yekasiyayilungisa into abayikhona yonke kodwa kayehlile ngoba kwakubona ukuthi awusebenzile ukuthi nxa ela bantwana abangu-five ungitshele ukuthi mina ngizathethele ngehundred dollars ngenyanga ngithe ngamapesi. Yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyalenga ingafuni ukuthi kubeke ukuyongithekisayazayo iqahamanga ngiyahlengulezesingi kuzengise ukuthi nango engikukhulumayo.
Usanda ukukhuluma njalo ephalamendi ukuthi wena okhuluma ngalezi zigqoko zangaphansi akufanelanga ukuthi kuvinjelwe lezi abantu abazigqokayo nje.
Nxa umuntu ugqoka lapho esikwazi khona siyakwazi ukuthi kube yindawo ethatha imikhuhlane ngokuphangisa. Siyakwazi ukuthi singaze sihambe yithe kumbe sihambe nginezie silawo ama-shop uyangena sibile lawana athiwa ngama-oxfam shop ama-charity shop uyabe kuphilisa impahla ezamasekenzini akumangalisi sigqoke impahla yesekenzini kodwa-ke kuyabe kukhangelisisa ukuthi impahla le ethengisayo impahla kulungile isigezisiwe yini ingaba iyinto ethengisayo na ibize lethu lihlelephi kungayisikho ukuthi kube gqoko lolo lukhono lokuthi libeke kulalimanga wuhle. Yebo ngingase ukukhuluma ngento ukuthi hhayi ngeke bekanti futhi njengelizwe futhi thina sesiphila ngempahla esizinikwayo naphansi kuba kumele lapho sizimele ngelizwe kodwa izizathu zikhathisike limanga kuhle siyakwazi ukuthi ayisikho lokuthi abantu bathande ukuthi bagqoke igqoko igqoko ngabanye abantu yikuthi-ke ukuthi nxa yeyona imali la uyabafuna into yakwenti ozayiphathe emzimbeni wakho.
Unkosikazi Priscilla Misairabwe Mushonga ngomeli wedale lephalamende engowe-MTC ekhokhelwa ngomnumzana Walsh Mencube. Lilalele ingxenye yengxoxo le kusasa kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Abadlali bomdlalo wenguqu abaduma bedlalela iqembu leHighlanders bona abazibiza ngokuthi iHighlanders Legends bake bethekelela elizweni leBotswana kunsukwana ezedluleyo besiyancedisa iqembu lakhonale elinotwane ukuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali laba sebathatha umhlalaphansi babizwe ngomunye wabo isiphathamandla seqembu leNotwane uLawrence Phiri, laye waduma edlalela iqembu le-Islanders waphinda njalo waba yimanager yaleli qembu ngesikhathi eseyele ukudlala. Ilunga leqembu le-Islanders Legends uMarco Dube uthi iqembu leNotwane livele lobudlelwano obuhle leqembu le-Islanders ngoba kungasuye yedwa uPhiri osuke kuqembu le-Islanders esiyalisebenzela.
Okusihlanganisayo ukuthi iNotwane our coaches from my Islanders like Kuperi Tak. He was at Notwane, was one of the first coaches to go back. Then was aware of Lawrence Peer. He is now a board member of Notwane. And he's the one who initiated this trip. What is the trip here to
iqembu le-Islanders Legends ilwe linqobe kumidlalo yamakhehla ngemva kokunqoba leNotwane nge-4-2 kusigaba se-semifinal, kwathi kumdlalo ye-final linqobe le-Swift 11 nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. UMfoka Dube uthi abeqembu leNotwane bathe bazaphanga labo belandele beze kwele Zimbabwe ukuze
isikhathi kasavumi. Siyabonga Jahale Zansi Joseph Njanji. Kuwoza Friday lamhlanje sizweni uBenedict Nhlapho lojaha uPK Phakamani Nkomo leqembu lakhe lena Polo Express.
Lensizwa yasehuvuluma ePlumtree uphike inkomo leqembu lakhe leNapolo Express besithi isiponono sami nxa ngikutitshazi kuquqa inhliziyo ngigodo lemathanjeni ngenxa yothando. Ngapheleli lapho-ke uthi ke nxa ulokungidlisa lahlukhezo uhluze lawo ngefosholo umuthi wakho. Yangena sakudlala lesizwa kwezomculo incedisana labaculi abafana lo Allen Ndoda, Ndux Junior, Modus Chauke, Insindiso yamaNazaretha, Alfred Mangena kanye lo Madala Boy phansi kwePK Promotions eloke ikhula esiyaphambili lalamhlanje. Uthenga ngokuthenga yakhe imitshina ukucindezela imiculo ngo-2012 waseqala ukufikelwa imicabango yokupheka ezakhe, kanti-ke yizo lezi esezize zavuthwa lonyaka ezikulimbiza ogama layo kunguhamba Sgubudu. Ayakhuluma-ke amagamazo zonke eziyisikhombisa ezikule dlalathe. Kukhona ethi umona kuze uhamba Sgubudu ilandelwe ngusiponono sami, bese kusiba ngugama lami kuze uthemba lami, yena-ke owelanywa ngokwakhalanyonini, bese kusiza icinathunjana u-Asibambaneni. Iqembu leNapolo-ke lona lithi isivele yasuka yahlala ngaleli dlalade labo lakuqala, kanti kephupho labo ngelokuthi babe lesabo isitebeleso zomculo esizamisana lamagama amakhulu aziwayo afana labo Kalawa, Ogalo labanye abanjalo. Baphuma-ke enkundleni ngale ethi yekela umona ngoba ungaphikelela uzafuhlupheka. Mele Studio 7 Johannesburg, wele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho, isikhathi sesidliwe ngomangoye zihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu ezakhamizi zakoBulawayo ziyatshengisela esitaladeni zisola isiphatho sabasakhulayo abenza amadili bangene emacansini bebanengi. olwela ilungelo loluntu othunjwe ngombimbitho uita izamara ofikise iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lasithupha lamhla engazakali ukuthi ungaphi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilani.